i-appeal angithi sayifayela ngesikhathi okwakufanele siyifayele ngayo. Then kwasokufika ke istage sokuthi sifayele okuthiwa ngama-heads of argument. Lapho-ke sabe sikhuluma-ke ngemicijo eyomthetho esizagxila kiyo ma sesiyaphikisa enkundleni mzwana welanga lapho i-appeal inkundla ezayizwa khona i-high court. So ama-heads of argument lawana sesawafayela. Sesilindeleke ukuthi i-state laso abathuthis bebeke awabo bephendula awethu-ke siphiwa ilanga lokubana singene ekhothi for i-appeal. Izizathu ngamafitshane singathi-ke ubufakazi obabulethwe yi-state akithi sitsho ukuthi babungaqinanga ukubana inkundla i-Majestice Court ibafumane belecala. Amafitshane yiyo-ke isizathu esiphikisa ngaso isigwebo esayenziwa i-Majestice Court.
Ye, kule mbiko njalo ethi basiwe wemanye amajele eHarare leGwanda selikubonile lokhu njalo njani ngakho?
Yebo ye, lokhu sesikuzwile sibili zamanye amalunga awe-MRP kodwa nje thina njengamagqwetha besingaka yenza okuthiwa i-verification lama-authorities awe-prison. Thina kuyakumele ukuthi si-verify ngezinto ezikurekhodi ukuzithathe inyathelo elilandelayo. So kukunje so sisasephezu kwakho ukubana si-verify ukubana yikho yini na. Then-ke abaphathi-ke abe-prisons khonale-ke kuyakufuza ukuthi-ke besinike-ke izizathu zokubana bawenzeleni khona lokho. So nxa sesikhangela ke ngasemthethweni i-constitution yethu ku-section 68 ikhuluma nge-administrative conduct. So lokhu abanxa kuyukuthi kwenzakale njalo ukuthi bathethwe basiwa kwenye indawo, ama-prison authorities babeyenze i-administrative act which can be tested against the constitution. Yena lo section 68 engikhuluma ngaye ukhuluma ngokuthi every individual has a right to lawful, prompt, reasonable administrative action. Then enye section elandelayo-ke ibisikhuluma ngokuthi umuntu olamalungelo akhe angabe enyathezelwe yi-administrative conduct ulelungelo lokuthi request ama-reasons in writing ukuthi indaba leso sinqumo sithethwe. So nxa singawathola lawa ma-reasons yikho-ke singakhona-ke ukuthi sibone ukuthi ama-reasons lawa are they lawful, are they reasonable, then bese sithathe-ke inyathela lokubana si-review leyo i-conduct yona le e-administrative.